Ngibona ngathi kuqakathekile ukuthi ahambe njengomkhokheli ngoba ngithi isikhundla zakhe lesi siyisikhundla esiphezulu ukuthi aluba nxa namhla umongameli engakhothama yena nguye othathayo ukuthi abuse ilizwe leli lase-America. So ukuhamba kwakhe ukuhamba komuntu oqakathekileyo sibili ukuthi lawona lawo amazwe afika kuwo ayabe khangelele ukuthi afike ukuze mhlawumbe akhulumisane lamaphalamende abo kumbe akhulume okunye okuphathelane esingathi ipolicy ye-America ukuthi i-America ikhangela njani lelo lizwe alethekeleleyo, njengobuza ukuthi Singapore athi Japan, abesesithi khona lapha e-Taiwan. E-Taiwan kungathi kulokungathi kulokungazwisisani ukuthi i-China yona ifuna ukuthi ngabe uhambe wahamba kuyo i-China kulokuthi aye e-Taiwan, ngoba kupha i-Taiwan isigaba sokungathi kuyilizwe. Ake sithi thina umongameli omnye asuke lapha athi yena na ngiyakwethekelela eMathebeleland, kangifiki eHarare kodwa ngiya eMathebeleland. Uhulumende abesesithi hhayi ungazi waye eMathebeleland wena, ngoba eMathebeleland ayisilo lizwe. IMathebeleland iyingxenye yeZimbabwe. Umongameli lwana athi hhayi mina ngiyahamba ngiye eMathebeleland kuphela, kangiyi eHarare. Kungathi kunjalo kwinto kokhona ukuthi likuzwisise kuhle ukuthi yona iChina ithi iTaiwan ingaphansi kweChina. iTaiwan ithi hhayi thina sizimele zodwa siyilizwe, si-independent. So uPelosi angabuya.
Yena unkosikazi Pelosi umbona engumuntu onjani, umkhokheli onjani, umkhokheli oqotho yini, ikakhulu nxa sikhangele ukuthi ufuna ukuphikisana le nkokheli yezomvikela ethi engayi eTaiwan yena efuna ukuhamba ngenkani.
Soke-ke khona laphayana-ke sekungathi sekungathi kuyadonselwana ukuthi hhayi angazaya eTaiwan aye eHarare, angazaya koBulawayo. Yikho khonokho okwinto kokhona kungathi kunjalo. Kodwa-ke eqinisweni kuyukuthi yena ulelungelo lokuthi angaya lapho afuna ukuya khona, ngoba angithi nxa ehamba uhamba e-United States of America, akahambi enguPelosi enguye. Komna mbona ngathi ulungile ukuthi ahambe, ngoba kwesinye isikhathi okunye okuyizinto lokhu kuyahlupha ukuthi amanye amazwe ayacindezela amanye amazwe. Lamanye amazwe nxa ezama lokuthi azuze i-recognition evelela kwamanye amazwe,